ubudlelwano phakathi kwe-Africa ne-China, kumbe singathi iZimbabwe ne-China, abuvele bungathi buphezulunyana ngoba i-China ilendlela yokuthenga ubungani, ifaka izimali eziningi kwama-project, singathi ama-infrastructure projects e-Africa, eZimbabwe, sekulama-billion ambalwa, kugoqela le ndlu entsha, idolobha elitsha elise-Mount Hagen, eliza kuba yi-parliament entsha. Kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje egxoxaxoxa nje ebona ukuthi izimali ezingena ukuze kuzelwane lokhonapho kuqini.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo ole-1.1 billion ole-1 ke-7 and 8 lokhana ke ukuthi kuthuthukiswe, kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele-China kwele Zimbabwe?
Inkinga yokuthi nxa yona i-China ifaka imali kule indlela ezimbili. Kuleyinye indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende, izimali zakhona ezikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa. Sokusa leyo indlela ethi bona babuye ezimbawo bezokwakha bengokwabo belungisa besebenzisa imitshina lezisebenzisa. Lokho kwandisa ukuthi kungathi kuyaphumelela. Kodwa singaze sinanzelele ukuswelakala kwamagesi ezimbawo. So kusitsho ukuthi hatshi imali zakhona kukhanya azihambe kuhle ngoba sokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula.
Ye, kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uWang Yi abuye kwele Zimbabwe?
Kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli Ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya azizilutshwana. Ngakho-ke ngikholwa yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithwala ukuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhleni. Kuqakathekile lathi kuyasidabulisa ukuthi nxa kule business yama-agreements kumela nezenzo ne-China ithithwa imali, bona kabizi bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani. Kuyasidabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi ndini simhlali zephansi simbuzi naye imbuzo kuthi kuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kubasebenza.